oqala ngizathanda ukuthi ngithi kathi yona United Nations lay ingubani United Nations lay ilawulwa iAmerica kathi iAmerica ngubani iAmerica ivele iyasincindezela ilonzondo lathi yiba basethulela ama sanctions ngakhona kwabakhuluma ngakho kwazenza bona ukuthi bazi yibo kuphela abazilungelo loluntu abayenza yonke into kodwa ke khangela phela kathi indaba bengakukhulumi ngalokho okwabo kokubulala abantu abansundu elizweni labo ama black americans ayabula George Floyd abaqale bekhulume ngokuthi George Floyd abantu abamakhi wabulala njalo abantu abansundu ilungelo loluntu lolelo kade singabe khuluma ngeZimbabwe ivele iUnited Nations yinto yeAmerica leyana akumangalisi vela kusimangalisi lokho kwakusethusi kade khona ukungenela kwezindabeni zangendabeni zeZimbabwe ezangekhaya kuyini esokutholakile ngemva kokuthi ihulumende yayithe isalucubungula sisi udaba lolu ukuthi lwahamba njani ukuthi kulokuganga ukuthile kumbe mhlawumbe kulokunye okucathile kungabonakaliyo okade kungabonwa ngabantu kodwa khonoko konke kumele kuvele uhulumende ubhizi ngakho khonoko but asiyo United Nations engasitshele kokwenza
kodwa iUnited Nations babagawule ayiphonga ukukhuluma nje nxa ikhuluma ngempela esikhatini esinengi kuyabe kukhona okukhona
ihulumende ka-President Emerson Mnangagwa ihulumende ehlonipha ilungelo loluntu ihulumende kodwa akuswelakali izigangi ezingabe zivela kuwapha amacele ezifuna ukungcolisa uhulumende ka-President Emerson Mnangagwa ngabantu kunenge osokwenzakele konke kwabomagumbeisi kubonile yizinto nje eziningi zakhona izinto ezitshengisayo ukuthi kulesisandla esithile esilokuganga phakathi sokungcolisa uhulumende i-America le-United Nations abakhangele okwenzakele e-America bakhangele besilethele u-George Floyd yiko kuqakathekile ukuthi iAmerica kukhangele kathesi iAmerica ayisho prefect lomhlaba lapho ukuthi besitshele kokwenza thina ngezinye indlela basitshele kokwenza kodwa bona besephula ilungelo loluntu bebulala abantu bebakhama.